ngomenjongo ngokuba nginasa ukuthi incedise ama-Zimbabwean citizens ngesikhathi sokudubeka kwabo kumbe kasasebenzi umuntu kubana itholeka kasaneli umuntu agcinakale kakuhle nje athole khona kuyana singathi ngama-basic needs. Yikho ke sisiphele ikomiti leyi
sesikhangela izisebenzi lezi ezisebenza ezindlini lithi kwenziwe njani lokhu
into ekhona ukuthi sizabe silokhe sikhuluma nabo amabandla lawa kahulumende ayenza khonokho asebenza khonokho nje kubonakala ukuthi nje uhulumende avume silona abantu abakhona njalo bangabayanga okumangalisayo ngoba sibe sichela ukuthi athi vela asifuna abalezi after lezi sikhangelele khonaphana esikhwameni sikahulumente yebo siyakwazi ukuthi kade sibakhanda ngokuthi kakunamali but abantu kumele balungiselele ukugcina imuli yabo njengaleko sikuyenza emakhaya khonaphana ngase imuli omunye wethu angafela kumbe angagula siyancedisana lathi sinje singama-taxpayers siyamuntu ngowethu njalo it's our responsibility ukuthi nxa kunabantu abahluphekayo elizweni lethu through our taxes kumele bagcine nabo babe le mpilo ezatshengisa ukuthi ngabantu futhi nasithi akuvelele kusho isikhathi ukuthi wonke umuntu agcinwe abonakale ukuthi ngumzimbabwean kungabi labantu abafa ngendlala bona besezimbabwe
sesikhangela udaba lwama-payouts lolu ukuthi aphansi nxaliki ukuthi lifuna engezelelwe kumele kusebenze njani njengoba la imali yangikhona iyabe iphansi
thina asali kwanga kwaba nesikhathi okwakhitha khona singathi yi-cap lapho bafaka i-maximum ukuthi up to 4 months bengingakangeza ukufika ku-700 kathi sithi 200 kwaba nesikhathi abakhipha khona i-cap eyokuthi umuntu uyakhipha wena kumbe kuyi-4% imali yakho inhlala nakhiphi 4% umali yena le oholayo yona current salary yakho wenzele ukuthi lawe lanxasimsebenzi lafana usikupension impilo yakhulu uphile impilo efana njengoba wawusasebenza kungasiyani kakhulu but abethele kuthintha ngo-2013 lapha sibesakhiphe isilo ku-700 so that i-maximum pay out ibe yi-$60 ayeneli leyani imali ayikhwani lutho leyani ayikwanisa ivele ukuthenga ukudla ukubhadala amagesi amanzi amabhesi
sibuyeleni kudaba lolwana lwama-domestic workers kuyini kathe songathi kwenqabela ukuthi lawo abalwe yinasa
kule abayithi i-convention e-ILO thina asikasayini njengezimbabwe but silokhe siyakhuluma nayo ekhombeni ukuthi kumele kusayine ngiyo ke i-convention inanze ukuthi zisebenzi zona zonezesenza ezindlini lezi nazo ngabantu abakhona impilo ifana lo muntu wonke nje.